Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Kuqhamuka udlakela lwezombusazwe phakathi kwabasekeli bebandla le-MDC-T labe ZANU-PF. Abogatsha lwezempilakahle bakhuthazwa ukuqakathekisa ukufundisa uzulu ngemikhuhlane yengqondo kulandela imbiko ethi ukungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe kwenza iningi labantu libe lokuqineka. Umsebenzi wezemigodi ubikwa kuyiwo wodwa othuthukayo kwezenotho yeZimbabwe eminye yonke efana lokulima ichabalala osokubangela ukusilela kokudla. Kwezemidlalo iqembu lenguqu elikamanisipala wakoBulawayo leBulawayo City ligcotshwe ukuba zintshantshu zalo nyaka esigabeni seSouthern Region Division 1 okutsho ukuba ngomnyaka ozayo lidlala kuPremier Soccer League. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe oluqhamuke phakathi kwamabandla e-MDC-T lawe ZANU-PF. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 low 15455 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.